sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathelele ithuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba olimi lesishona. Olamukelanye injabulo enkulu ku Studio 7. Ngolesithathu mhlaka 10 Nkwenkwezi 2023 ngopraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngabona kunazelele ipressure esemazini ikwase kuya ngendlela ababuya ngayo. Ngoba akuzuse ukuthi manje kuyegazetha kanjani kulolu yonhlolo ngazo. Ngezindlela izanti ezingakusitele ukuthi kulento ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani.
Kulandela ukukhonana kokukhulu kwabantu abaningi elizweni. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule izikondiso azethule izulu ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempila kahle.
Abanye even besenza ilima uyathola ukuthi uyenza ilima ngakonje ayenze ilima ukuthi uzathola abantu bakhona baphiwa amabhorabhorabhora embanje thina senzeni njengama-villages.
Amapolisa wewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana lezidalwa ikusetshenziswa kwezidakamizwa. Abenhlanganiso yentathela izindaba zakwamanye amazwe i-Association of Foreign Press Correspondents bamanyane labenkampani elungisa amanamnede e-PepsiCo ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini eziphathelane lokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulandela ukukhonana okukhulu kwabantu abaningi elizweni, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uzulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kunhlelo zezempila kahle ezifana lokuthenga izimoto ezithwala izigulane, ama-ambulance, imithi yezibhedlela lokunye okokusebenzisa. Uzulu uhlabe omkhulu umkhosi izolo kulandela ukuphuma kweziqondiso lezi kugwalondaba lukahulumende olwe Government Gazette. Iningi belisithi uhulumende uzama ukufihla ukuchaphazwa kwemali kazulu kanye lemisebenzi yenkohlakalo engabi senziwa iziphathamandla zakhe efana laleyo eyabangela ukuxotshwa kwaye ngumphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo umsebenzi. Kodwa unobhala omkhulu eofisini kamongameli mnumzana Mishek Swanda uthe uzulu kumele achaye iziqondiso ezilezi indiva ngoba zifakwe kugwalondaba lukahulumende uMnangagwa engakwazi, ngokunjalo uthe aziyikho emthethweni. USwanda uthe uhulumende uzaqhubekela phambili esazisa uzulu ukuthi usebenzisa njani imali kunhlelo zempilakahle njengalokho bekuvele kusenzakala. Wengeze wathi basaphenya uze babone ukuthi iziqondiso lezi zivele ngapi uMnangagwa engakwazi. Kodwa ocubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uhulumende usezama ukucatsha ngomunwe.
Yokusejeni ukuthi sibone ngathi uhulumende wethu ngabona kunanzelele ipressure esemazini ikwase kuya ngendlela ababuya ngayo, ngoba akuzuse ukuthi manje kuyegazetha kanjani kulolu yonhlolo ngazo. Ngezindlela izanti ezingakusitele ukuthi kulento ezenzakalayo isandla sokumele singakwazi ukuthi kwenzakalani, esokudla kazo singakwazi. Kuyatshengisa ukuthi ma uhulumende esenjalo kangasebe njengohulumende obambeneyo uthi ukuthi ilizwele liyantengantenga yikho siba nosihlupho olulengehlanayo. Ngezinye indlela uhulumente abantwana wathi awuchatha ngokuni umsindo obekhona yiyo senza ukuthi kube nani inothikhitha esithi ubisele emuva lokade kusoke ukhitshiwe.
Ukhona kungenzeka kanjani baba Sibindi ukuthi iziqondiso ezifana lalezi zifakwe kugwalo lukahulumende lolu yena uMongameli Mnangagwa engakwazi?
Khona okungenzakaliyo kunazelela ukuthi nxa into izaba ngumzondo izagazetha inezigaba ezibalulekile siyamaphethisi njalo kubalulekile ukuthi sikhale endaweni yanye ngofisi engenawo leyanye ngofisi isifikelele ukuthi yena ngokwakumongameli akubhase lokho sona wathi bekhuluma vela kuzise ngendlela ukuthi bazama ukusebenza ngendlela kule mthetho eminingi esiyaphasayo ingena ngegate door ikho bazama ukusela khona kodwa we are saying inize leZimbabwe liyabasikize swazi abakhuluma iqiniso ukuthi hayi labana ukukhona ebele ngqondo yakhe ukuthi akhanye ukuthi benziwe lento zokrafting bethenga izinto kodwa sebebona ukuthi hayi uZulu kunanzelelo wenza umsebenzi wakwelemo abavume ukuthi baxolise laba abaphathi bephambanise khona bazokulungiswa kodwa bengajadi ngokuthi upresident bengakwazi sibona ngathi ngokwenza njalo abantu beZimbabwe basibamba njalo lesi babona ngathi asicabanga kuinto ebuhlungu naleso
alubana kaze sulwanga lezi ziqondiso beziza kuba lo mthelela bani elizweni kakhulu sesikhangela ukuthi konke okwenziwa nguhulumende ekuthengeni amaphilisi impahla yezibhedlela ama-ambulance bekungasoze kube kusaziswa uZulu
imbozi emsikhona laphana yikho phela umphakathi esewahlaba umkhosi ngokuthi lapha sokule ngozi vele eZimbabwe sikhala kakhulu ngokugwelegwele esiyi-corruption besokuzaba nendlela eziningi zokuba nalezi mpahla zithengwasemthethweni kube lokutshontsha okunekube kuzenzakala kube le-corruption eningi abantu bechatha ngokuthi vele osaphakalanga njalo vele awusoze usebenzise imali kahulumeni zizingama-public fund uZulu besekuthiwa angatshelwa yikuganga vele khona okona kodwa okungavunyelwa eZimbabwe okungavunyelwa umhlaba wonke so-ke thina njengeZimbabwe besefuna ukuphila ngendlela leyaneyalemuva sesezidlale zonsuku leyo nto bengafane ivunyelwe ngoba ile ngozi yokuthi yonke imali esezithengiswe ngabantu yasenza uhulumende kama-public fund omunye lokunye isihlalo seZimbabwe le-right yokuthi abekwazi ukuthi imali eyisebenzeni kungani isebenze khonokho so eqinisweni vele linto yasozisebenze ilizenza ilizwe lelithone futhi ngamandla okuyanenzewa vele sigabayanga ngenxa yokuthi kule-corruption into zezinye azihambi kuhle akula-transparency
umnumzana Ambrose Sibindi ngocubungula ezombusazwe njalo yisiphathamandla senhlanganiso yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Amapolisa awewange namhlanje aphume ijumo ekhulumisana lezakhamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlengulwa kwabantwana kanye lalezo ezidalwayo ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Unokuthaba Dlamini weStudio 7 usethulela lolu daba eseVictoria Falls.
Izakhamizi zekaChechethe eMathebeleleni North ezibe lomhlangano namhlanje bezikhala ngokwanda kwezehlakalo zokudlengulwa kwamantombazana kanye loduko lokuthatha izidakamizwa ikakhulu kwabasakhulayo osekudala ukuthi iningi libe yizigilamkhuba. Unkosikazi Dorica Ndlovu ongumabhalane wesigaba lesi ubike ngolwesithathu emhlanganweni wesigaba ukuthi umthetho ulokusilela ekukhulisweni kwabantwana.
Yathola umakhelwane ubaba abhizwe umntwana emrephile sibubona ukuthi umntwana urethiwe ngoyabe lama 9 12 to 12 years khonapha but uthola ukuthi umama uyabekwazi uzosokuthoka nomama ukhithela inkomo ngobaba embhadala ukuthi engayireporti kuvala icala umama ezivalelele umntana wakhe elalelo baba. Ubaba ethi mama ngiyakubhadala inkomo ngayikhulumile leyo ndaba. So thina sasihlukumeza ukuthi khathi manje umama yena nxa umama mzala umntwana ehlile ukuba uzwa ubuhlungu ngaleyo nto but iphelele emoyeni nje. Iphele kuzala kwesikhathi umntwana ibe imbona ukuthi umntwana nangusifanalelo baba but iphele emoyeni esigabeni. Kuyasihlukumeza kakhulu njengezakhamizi lokho kakhulu. Kakhulu bathi sifanze ukuthi seyithini umnikazi wendaba esithulela
umnumzana uLungisani Weza yena uthi udubo lokudlwengulwa kwamantombazana amancane luqheliswa ukuthi omama abafuni ukuthi kumangalelwe owesilisa ngoba engubaba womuzi
omama babe sisaba ukuthi kuthiwa ubaba nxa esilile lomntwana bathi khona na ngingathina ngizaphelelwa ngumendo ubaba ngixothe yedubile but nayimpimpimpi
Usabhuku we-BH37 umnumzana Chancel Mpofu uthi labo njengenkokheli yomdabu kabaselamandla okwenqabela lokhu ngoba bengasahlonitshwa.
Into enginanzelela mina ukuthi singazi sibe siyathethiswa kumbe kulomthetho. Izinto lezi zithengiswa local ezitolo emalayini nethu. Abanye even besenza ilima uyathola ukuthi uyenza ilima ngabo nje ayenze ilima okuthi uzathola abantu bakhona baphiwa amabhorabhorabhora embanje thina senzeni njengama-villages
lawa mazwi abuye agcizelelwa njalo ngumabhalane uNdlovu
kuthi umntwana ezithaleni njengokucalaceleni kulesunjengobabacrosa khonapha ezambia besazithathela bacrosa ngamainto zabo zenaleso but asesekunesikanka futhi okunye umngane kaumngane wembanje akusethiwe mbanje sokuthiwa yisikanka sibadaka wesa abantu abasahlonipho ihlanga la kutshela idoda ekutshela ihlamba esabekayo ngoba vele bezidalela umntwana grade 6 to 7 sebekhula benjalo basafunda esikolo sebevele sebehlalela phansi.
Omele amapholisa uSergeant Chipofeya ukuthaze izakhamizi lezi ukuba zibike inhlupho lezi kibo. Ubuye njalo wazisa uZulu ukuthi izidakamizwa esezihluphile iCrystal Meth ekhuthaza ukuthi uZulu amangale yiloba ngubani ozatholakala ethengisa okudakayo.
Ukuze wami umntwana angathatha ama-drugs uyabuya azofundisa wakho afundiso lo umuzi wonke sofile sofile hansi ikhathethethe village yonke sefile hansi because of mina engihlanyelayo imbanje zami engiphekhayo isigodo khaya sami engiphekhayo ithototho yami engiphekhayo umbe wengithengisa intshengo hansi utshwala vele kwashiwa ukuthi thina siyapheka nxa sisenza ama-cultural and functions ethu kodwa asivunyelwe ukuthengisa.
Lolu dubo lezidakamizwa alugxilanga kulumango kuphela kodwa lusabalele elizweni lonke jikelele. Abezetherapy bathi sebebophe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 lokhu beqalile uhlelo lwabo lokuhlasela ngamandla abathengisayo lokukhuthaza labasakhulayo ngokuthatha izidakamizwa. Abanye balaba izakhamizi eziyisikhombisa, omunye wabo eleminyaka edlula amachumi ayisikhombisa elupane, abafecakala belima imbanje ezifuleni. Ekugqitshweni kwemhlangano wanamhlanje, kuvunyelwane ukuthi kuzahanjwa kuyevuselelwa, kuqiniswe amakomiti okuvikela abantwana awe Child Protection Committees. Zivumelene njalo izakhamizi ukuthi kengezwe kuqiniswa amaqembu ezakhamizi okuzivikela awama neighborhood watch lokuvuselela ezamasiko ekukhulisweni kwabantwana ikakhulu amantombazana ukuthi batshele abadala nxa bethe badlengulwa. Ngimele iStudio 7 ngekomvuthu nginguNokuthaba Dlamini.
Abongi sebetshele uhulumende ukubana akabaphe iholo elingamadola ngamakhulu ayisitshiyagalombili lamashumi amane emadola leMelika, US dollars 840. Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lonke isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonone ngumaphiwa incwadi zabo zokuqeqesha lapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenza kuhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe uhulumende ubikwa ebahlawulisa amadola ngamakhulu amathathu emadola eMelika okuyimali abangayenelisi ukuyithola. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele ngesikhathi ikomiti ekhangele ezempilakahle ibhoda elizweni lokhe isizwa izikhalazo zabempilakahle. Abongi bakhonona njalo ngokungaphiwa incwadi zabo zokuqeqetsha lalapho sebeqedile iminyaka emithathu besebenzela uhulumende okubizwa ukuthi yibonding. Lalapho sebesiya sebenza kwamanye amazwe uhulumende ubahlawulisa amadola eMelika angamakhulu amathathu i-$300 okuyimali abathi kabayenelisi. Kobulawayo ikomiti yezempilakahle ibisa sibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namhlanje lapho abangwe abathole ithuba lokwethula izikhalazo zabo. Umnumzana Bhekumuzi Ndlovu umongi uthi uhulumende kumele aqakathekise izisebenzi zakhe ngokubanika iholo elihambelana lomsebenzi wabo langokufunda kwabo.
Njengabongi ufanele sikhumbuleke nguhulumende, uhulumende ehlale lokhe ekhangela izikhalazo zethu ngoba isizo sikhalazo zamanga kodwa kuyizinto zeqiniso. Akwenzi ukuthi umuntu ethi yena ekhangele impilo yomphefumulo womunye umuntu kodwa ebese yamukela imali engamsebenzeliyo empilweni kuba nzima ukuthi esebenze. Ngakho uhulumende kufanele iqakathekise abasebenzi bakhe ebanike iholo elihambelana lomsebenzi abawenzayo ongumsebenzi omkhulu kakhulu ongafanelanga uthathele phansi.
Unkosikazi Sanele Moyo umongi uthi kungalesi sizathu iningi labongi sebebaleka elizweni besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe.
Ukuya phesheya kungcono kakhulu ngoba kathesi imali esihola yayikwani lutho asenelisi ukuthi sinakekele izimuli zethu. Kunje so izikolo zivuliwe kufunakala ama-school fees ebhadeli aphelela. Ehluleka lokho abantwana bayaxotshwa ezikolo ngapha siyabe sifuna ukubhadala amagetsi lamanzi ezindlini. Lohulumende kasikhwezelanga iholo la-last month asazi kumbe sitshiyelweni thina. Lokhu kusenza sibe demotivated lasemsebenzini.
Unkosikazi wakhekile jele uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokuba umqhathi angezelele iholo.
Imali esingayamukela kuhulumende nxa sesithe usehlulekile $840 ukuthi vele sifune sikhuluma nge-RTGS leleliwa ivalu nsuku zonke akwenzi vele kuyasibisela emuva. Khathesi nxa ungakhangela i-Nurses Council vele imali yakhona ifakwa nge-$US, i-verification fees $300 and even lama practicing certificate ethu abuye ephegwe nge-$US ibhadalwa nge-prevailing rate eyalelo langa vele okusho ukuthi vele i-salary yethu sokumele ibe in-$US. Ngaphandle kwalokhu vele i-exodus yamanesi izaqhubekela phambili.
Asanelisanga ukuthapha ilwizi likamnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association izina esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals, kodwa uchaze ukuba abongi bakobulawayo batshele ikomiti yezempilakahle ukuba uhulumende kufanele aphe abongi iholo eliholwa yilabo abaphetsheya kwelizwe, okutsho ukuba bakhangelele amadola azinkulungwane ezimbili zemali yeMelika i-$2,000. Esithi lokhu kuzakwehlisa inani labongi abatshiya umsebenzi besiya phandle kwelizwe. Ingcwethi ezibona ngamalungelo ezisebenzi zithi ukuxoxisana kukahulumende lezisebenzi zakhe kuyinto eqakathekileyo njalo ehlala isenziwa, kodwa impumela ayikaze ithokozise izisebenzi ngoba zibona kuphela umqhatshi esenza umathanda. Uhulumende uvame ukupha izithembiso ukuthi uzakhangela izikhalazo zezisebenzi kodwa engaphutshisi izithembiso lezi. Abongi labongikazi abaningi sebechaphe ingcele betshiya imisebenzi elizweni ngenxa yeholo elingabaphilisiyo njalo belanda amathuba angcono kulalawa abathola elizweni. Abongi bakhala ngokuthi akusebenzeki nxa bezamele bacabange ukuthi imuli zabo zizakudlani, ngakho kumele banake imphefumulo yabantu. Abanye njalo bathi sebephila ngokuthengisa khona emsebenzini okuyikho okubaphilisa ngcono kule mali abayiphiwayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abehlanganiso yentatheli zindaba zakwamanye amazwe e-Association of Foreign Press Correspondents bamanyene labenkampani elungisa amanamnede e-PEPS Company ukusungula uhlelo lwezifundo zasebulenjini ezibhadelane lokulima. Lezi zifundo ziyabe zigxile ekucebisaneni kwezokulima ngodubo oludalwa yikuguquka komkhathi, i-climate change, oled regenerative agriculture. Umbuzo omkhulu osemlonyeni yabaningi ngothi kuyini sibisibili i-regenerative agriculture njalo inceda njani abalimi. Uhlelo lwezifundo lolu luhamba phansi kwendingimba ethi regenerative agriculture, a powerful tool to fight climate change. Lwenziwa ngesikhathi kulokukhathazeka okukhulu emhlabeni jikelele ngenhlupho ezibhekane lomsebenzi wokulima kungenxa yokuguquka komkhathi. Abaqoqa lezi zifundo bathi zihlose ukupha ithuba intatheli zindaba ukubana zithole ulwazi olujulileyo ziluphiwa zingcwethi zokulima, osomabhizimusi, abezemfundo ngalolu hlelo ole-regenerative agriculture. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden weleMelika ugqibe umhlangano wakhe lenkokheli yamadale womabili awePhalamende athi eleSenate lele House of Representatives izolo kungela kuvumelana edabeni lokwengezwa kwesikweledi zelizwe. Abakade bekulo umhlangano owenzelwe esikolweni sikaMongameli eseWhite House eWashington DC izolo bavumelene kodwa ukuhlangana njalo ngolesihlanu ngodaba lunye. Ingcwethi yezicubungula izomnotho zithi amaqele omabili nxa engasavumelananga kuza kutsho ukubana elemelika lizakwehluleka ukubhadalela izikweleti zayo okwakuqala embaleni yaleli lizwe. Kuzoba labanye abakwamanye amazwe ababuthene emngceleni welemelika leMexico bemelele ukususwa kweziqondiso ezabekwa ngesikhathi sokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19 kwelemelika zokwalela ukungena kwabantu elizweni ukuzodinga ukuphephela. lesi siqondiso sima ukusebenza kusasa mhlaka 11 inkwenkwezi. Kodwa uhulumende welemelika uthi ukususwa kwalesi siqondiso akujo ubana amasango wonke emingcwele yonke yelizwe izahle ivulelwe umuntu wonke. Esigabeni lapho esiphatha indaba zabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhlanje sixoxa lonkosazana Nobuhle Ajiti. Unkosazana Ajiti usanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg kwele South Africa ochiwe elengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Asimzweni exoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Siyaxolisa ke bakwethu, imtshina yethu singani zabuyela ke
ngesikhathi senguquko. Kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lizagcwala ke lapho sesizalethulela ke ingxoxo enziwe nguGibbs Dube owe Studio 7 lonkosazana Nobuhle Ajiti oseSouth Africa, yena ke osanda kuncedisa omunye undoda waseJohannesburg khona ngale ngaseSouth Africa ochiwe lengane encane ngemva kokubhujelwa ngumkakhe.
I-organization le ithanda kakhulu ukuxhasa abantu abaxakekileyo ngezempila kahle, abantu abaxakekileyo ngesimo somnotho, laba abahlala esitrateni, nalaba abashoneleyo abangela plan ukuthi bengenza njani ekuhlanganiseni ukuthi bayebeka.
Singathi luqhubeka njani uhlelo lwakho lolo?
Ngingakubeka ngesimanje ngingathi ngisebenza nge-yellow line because anginayo i-organization engixhasayo kulo msebenzi lo engiwenzayo. So isikhathini esiningi ngisebenzisa amandla aphuma kwelami ipokethi and namandla aphuma kulaba abalandeli bami, especially laba baku-Facebook.
Bajale ukunceda njani abalandeli bakho bona?
Uma ngihlangane nomuntu onenkinga embona ukuthi le ngaphezu kwamandla wami, ngiyakhulumisana naye lowo muntu. Uma evuma ukuthi athathe isithombe, ngithathe isithombe ngiposte laphana ku-Facebook, ebese ngibhala udaba lwakhe lonke nama-details okuthi uthola kala ngapho laba befuna ukuzibonela ngawo abamehlo, and then bese sibona ukuthi thina sixhasa njani mina nabo abalandeli.
Kusukusela ngesikhathi lapho waqala khona uhlelo lwakho lolo, suncede abantu abaningakanani?
Especially kulabo embahambisa ekhaya ebengababala kakhulu. Last year kuphela sigcine sesihambisa abantu abafika 44 abasuka from esitaradeni besiya ekhaya, nabaphuma ezindlini abaxakekile abangasakwazi ukubhadala irenti besiya ekhaya. All in all bekuyi 44 this year only. So far abantu esengibasizile ngokubayibisela emakhaya kubo, both abalapha eMzansi nabasekhaya kithi kwele Zimbabwe laseMalawi leMozambique. So far sebefika 18.
Singathi kukhanya likhuphuka inani labantu abangani bathwele nzima khona ngapho eSouth Africa, kumbe njani?
Uya kusiwa wesi ngoba uma mbhekile maybe lokhu ukuthi like ungachasa umuntu layo uyathola ama-phone number akho la anikezelwana nawo nenkinga, bonke begcina sebengigcwalela. Ngabe kuyenzeka ndibonise ukuthi i-inbox yami igcwele njani. Ngelanga I get more than 800 inboxes abantu abadinga usizo. Isiza indaba ye-school fees because nokufundisa abantwana especially abaxakileyo abahleli ezindlini bengayo esikolo, or labo kuthiwa balala bengadlanga emdeni, abantu abalala bengadlanga endawo yesimo somnotho ukuthi ubanise lahlekelwe umsebenzi. kumbeni njani kube lela abahlala esitarateni siza abaningi kwakuyilaba ukuthiwa balahlwa izihlobo or basuka baphelela yikho konke bagcina sebezibona besesitarateni baningi kakhulu and to a point yokuthi I'm failing to keep up lam ngigcina ngasakwanisa engasenelisi okungifosa ukuthi sometimes ngivuke lami ngicima ifoni ithi lami lokhu lami angisakwanisa.
Yes, sizokuthola kusanda ukunceda ubaba ofelwe likhosikazi lakhe.
Ngathola i-tip off ngomunye umuntu owayesuka esifeni ethi lapho asuka khona esifeni uthole kulusizi lodwa uthole ubaba olomntana omncane ona 2 days nabosisi bakhe esifeni sakhona ubaba lowo beshonelwe ngunkosikazi nkosikazi washona engagulanga waphonga ukuba nama-complications eqeda kubeletha. Esefikile endlini wasuka washona umntwana ole 2 days so ifamily beyivele ifamily nje engekho right bebezihluphekela okokuthi even umntwana abe-first born ina 9 years manje ayikazi yena sesikolweni bebenga-afford even ukuthi umntwana esikolweni bebengabantu vele abakolodala lapho abahlala khona evele bedonisa nzima so ukufa kukankosikazi ukushona kukankosikazi kwenze kwaba wesi for ubaba so ngaya khona ngaya-check isimo ngathola ukuthi vele lokhu abantshela khona yikho ngoba ubaba ngamthola efide umntwana amanzi ngesipunu kusho ukuthi kwakungela yona i-feeding bottle igula lokuncelisa umntwana kwakungela ama-pampers kungelani ngoba isifo sikamama sasuka sajuma wonke umuntu nje so sasesibuza ukuthi singasiza ngani basho bona ukuthi yona yokuyabeka unkosikazi ayikho yokuyabeka umama ayikho so singaqala noma singaqala nge-emergency yokuthengela umntwana obisi nama-pampers nani but inkalakatha yile imali yokuthi bayebeka umama ekhaya.
Unkosazana Nobuhle Ajiti umqondisi wenhlanganiso yeNobuhle Veggie Foundation lapho ke limuzwe exoxa loGibbs Dube owe-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa ecingweni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lilalele kumsakazo we-Studio 7 e-Voice of America sakaza sise-Washington DC. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela udaba lwabamaphepha okuhlala kwele South Africa asephelelwa isikhathi awe Zimbabwe Exemption Permits ZEP. Isikhathi sethu asavumi bakwethu ukubana siqhubekele phambili silokhe sisonke. Kodwa ke engiza kwenza singeke hlukana izihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kulandela ukubonana kwabantu abaningi elizweni, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla wesule iziqondiso azethule izolo ebezisithi uhulumende akaseyikwazisa uZulu ngokusetshenziswa kwemali yakhe kuhlelo zezempilakahle. Amapolisa awewange namhlanje aphume ijumo ikhulumisa nalezakamizi ikakhulu abasakhulayo lenkokheli yomdabu ngenhlupho zokudlwengulwa kwabantwana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngupractitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.